Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Elange njabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe ala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe-16 days against violence.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni.
Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wafungiswayo ukuthatha leso isikhundla ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso #TheWalk isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo abangani labaqhatshwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini phakathi kwabesifazana labesilisa ngesikhathi esungule ngokusemthethweni namhla uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe-16 days against gender-based violence olunanzwa umhlaba wonke. Uhlelo lolu luqalisa kusasa njalo luthatha amalanga alitshumi. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namuhla, umsekeli kamphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthi amapholisa asegcizelele ukuthi ngempela izehlakalo lezi ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana ku-MDC Alliance unkosikazi Barbara Thanyanyiwa uthi uhulumende kathathe amanyathelo eneleyo ukuthi aqede lolu dlakela. Asizweni isichasisela ngokumunyethwe ngumbiko abe wethule ngalolu daba lodlakela ezindlini.
So thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ngokuthiwa Orange the World End Violence Against Women Now. Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyiumbala oyi-orange orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kuseyaphetha mhlaka 10 December. Kuye saphuma le ndilimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxathi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayeyisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthwala ngowabomama, kuyabe kungasela zikhundla ukuthiwa nezinye zabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebelamathuba alinganayo ngenxathi kuyabe sokungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo. Ngathi uhulumende kuningi yini asekwenzile.
Sibone ngazani uhulumende kayenzi okusisuthisayo ngoba siyabona sithandekile omama lokhu behlukuluzwa emphakathini uhulumende ekhona and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende. Nxa ungakhangela i-statement sami lesi engisikhiphile ngikhuluma ngomarriage kwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayihlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhanyele thina besicabanga ukuthi anxa abantu sebeyaleni ukwalana ukuthi abantu bamele babalwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina isabe sikhanyele ukuthi khona njengomuntu ayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu asivali ukuthi nxa kuwukuthi kulecala kakahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongelacala uyahlala ejele ijustice ezimbabwe kathesi okwakathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo wathi mothina abe-opposition
lo nkosikazi Barbara Chanyani wayesikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.7,000 asebahlaselwa i-coronavirus selokho ubhubhane lolu lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Abasindayo ngemva kokuhlaselwa yileli gcikwane bayidlula inkulungwane ezilikhulu 128.4,000 wabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu 4.7,000. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.6 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Laba bagoqela abayizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe amajekiseni omabili njengokubika kogatsha lwezempilakahle. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho behlutshinile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abe phethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwahle lenziwa ngomnyaka olandelayo lapho wagcina enqoba khona wafungisa ukungena embusweni okusemthethweni. Ingcishi ecubukula ezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi yena akawuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona u-ED singatshona sihluphana abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhukumbeni. Kodwa ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele okwangamela ngabe khona. Awuthiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloku sikhankasa ukuthi amazwe sibe siwathethisa ukuthi bebuye belethe esithi i-freedom university. Okwakathesi umkhono eZimbabwe uMnangagwa uloku ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNomzana Mnangagwa kala la plan kala la cebo
okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu uMnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni. Ngakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka ezibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholo womsebenzi kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi uMnangagwa usethethe inguquko enkulu lokho wathathayo intambo zombuso.
lokhu kudalwa ngama-policies esithe hafaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi i-economy yethu isithatha ngesilungu abathi it's a positive turnaround. Siyivalile i-report ebhalwe i-World Bank ikhangelela ukuthi umkhonomo wethu ungakhula nge-3.9% kuloko nalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane nomkhuhlane we-COVID. Kodwa iZanu PF ibonise ukuba resilient, yaba ne-economic growth in spite of the pandemic. Ungayisi ukuthi bekunalolu bhubhano, hayi, sikhangele ngabe sesikhatshana khathesi. Lama-project science.
Omunye osekela ibandla leZanu PF, uMnumzana Munashe Mdutsa, uthi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Utshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube ngumkhonomi obethembe imali zakwamanye amazwe. Wawuyenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akula viki edlulayo umongameli engazange ehambe yovula kumbe ifekitali kumbe into zokulima kumbe indawo into izinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi isifiso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhishwa kwamgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula, njalo umnotho uphe amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu kukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa ledola leMelika, ukuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo layo ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi. Ngapha ikholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezi ndleko. Bathi njalo izimoto zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupco kodwa ayeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbila zantabeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso e-hashtag the walk ithi isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo yizihlobo, abangane labaqhathiwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. UNkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo kulinhlanganiso osebenzela koBulawayo, uthi baningi abahlala emazweni abakhala ngalolu hlupho. UGibbs Dube uxoxa loMangwenya ngalolu hlelo.
Ngiza namhlanje ngiliphathele ibusiness lethu elishasha. Ibusiness lethu elibizwa ukuthi yi-Business and Domestic Monitoring and Verification Services. Injongo yaleli bhizinisi silisungule ngomsebenzi esiwenzayo. Sikhuluma labantu bonke abasemhlabeni sikelele, ikakhulu abantu abakithi abaku-diaspora. Abashiye imdeni emuva, bashiye abazali emuva, bashiye izingane emuva. Belamabhizinisi abawenzayo benjalo behleli emazweni. Othola ukuthi bathumela izimali ukuthi kuranwe amabhizinisi abo, bathumela izimali ukuthi zondle imdeni yabo, ziwondle abazali abantwana babo, izizukulwana zabo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mali ababeyithumela igcina ingasafikanga emdenini. Igrosali abayithumelayo igcine ingasafikanga emdenini. Abanye njalo kube yikuthi babe bethumela izimali ukuthi bebhadalelwe ama-rates kuma-city council. Abanye ngabafuna ukulungiselwa ama-documents.
Ye, kukhanya bebaningi kakhulu abantu abangani bahlutshwa ludubo lolu. So ke nina khonapho-ke likubamba njani?
Uthola ukuthi imali lezo zigcina zingafinyelelanga lapho okuyabe kufanele ziyefinyelela khona. Sasa sisiba lentshisekelo ngokukhuluma labantu bakithi. Besitshela ubuhlungu abadlula kiwo, besitshela ingqinamba ababhekana lazo. Sasa sisiba lentshisekelo yokuthi sikusiqalele ibhizinisi elizoncedisa abantu bakithi, sincedisane labantu bakithi ukuthi abantu bakithi lanxa bengabe thumela izimali zabo, imali zabo zikwazi ukuyafinyelela lapha okufanele ziyefinyelela khona. Thina esizabe sikwenza njenge-organization yikuthi senze i-verification ngokuthi sambe siyefika emndenini kumbeni siyamonitha umama usekhulile sekungumuntu omdala okuthunyelwe igrocery kumbeni kuthunyelwe imali, sihambe siyefika kuleyo ndawo sibone ukuthi izinto zifikile njengalokho. Sihambe nxa kungamuyithi ngama-business, sihambe siyefika kulawo ma-business siyebona ukuthi leyo nto othe yenziwe iyenziwa njengalokho. Sithathe ama-pictures esiza kusendela wona ukuthi nxa kungakho ukuthi uyakha indlu uyebona ukuthi ngempela ngempela indlu yakho leyo iyakhiwa, kumele kusebhizinisini lakho lelo business olenzayo lokhu oyabe uthe kwenziwe kube yikuthi kuyayenziwa njengalokho kusenziwa.
Abantu bangalithola ngaphi nxa befuna ukuthi besebenzelani?
Sithinta kulezi numbers zasehofisini lethu kokulawayo +263 292 262354,
ku-cellphone or ungasinda WhatsApp or Telegram +263 78 635 9201. Siyabonga, themba ukuthi abantu bakithi bazathola ukusizakala kuzo zonke indawo kuwonke amagumbi
amanomhlaba. Lo ngunkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-#TheWalk, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. U-Live Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lowake wadlalela iqembu le-Highlanders uMalvin Ntini, yena osehlala eMelika. UNtini uxhasane labanye basungula ibhizinisi lokuthengisa impahla yabalandeli baleli qembu egoqela amakepesi lezikipa. Baqhuba njalo leli bhizinisi bebambisana lalo iqembu leBhoso. Impahla leyitholakala emahofisini e-Highlanders kulabo abaseZimbabwe, kanti labaphandle kwelizwe bangangena enkundleni yeFacebook ukukhasi elibhalwe Bhoso Canvas bathole imininingwana yonke egoqela inombolo zocingo. Untungameli Nkomo Studio 7 uqale ngokubuza uNtini ukuthi kungani kubone kufanele ukuthi abambe iqhaza kuleli bhizimusi.
Abantu abake badlalela iqembu kumbe ama-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane lento yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaceda ukudlalela iqembu ayisikuthi indaba i-relationship leqembu siphelile, kumele ukuthi bakontinue in another way indlela yokuncedisa iqembu and lokuthi labo benze imali babe ne at least i way source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, ama-tennis, izicathulo, amahembe kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understand. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza so kwenza njani. Kimi it was an automatic because sengakubona looking after lapha e-America lase-England ngangikubonela amazwe wonke abantu abaphathelane neqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane neqembu ukuthi benzeni bathuthukise igama leqembu njalo benzeni bebe le-life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungcwele ngibuza ukuthi senze njani. Ngathi hayi, I think i-idea is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu babe involved laba as well so that ukuthi abantu babone authenticity ukuthi hayi into lengiyiqembu yenziwa ngabantwana be-Highlander and benzani bakuthuthukisa ibizo le-Highlander ngoba i-Highlander ungakhohlwa i-Highlander iyimuli. Ungavele ube ngu-Highlander noma nini, ungaze usuke ulokhu ngu uyayilenda. So nxa uyayilenda kumbe iskipper kumbe ngamasokisi kumbe ama tennis kumbe kuyini ozancedisa ngakho, incedisa lawo usenzani uzenzela impilo yakho, but at the same time uphusha igama le team.
Ikusasa le bizimusi lenu leli ulibona limi njani, kuyini likuloyisayo?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukubambana and babekwazi ukuncedisana, just to support each other. Ungathola umuntu esenza lokhu as long as kuzathuthukisa i-team, iqembu lesigaba lapho abavela khona. Ngoba iyayilende ngiyakobulawayo imathebele lendi esasitravela thina siya kumbe kubowangeki even siyaharare bomangura siyadlala khona hani laboshabhani mine langaphingapha emaswingo. Uyathola ukuthi kabulabantu bayayilenda abaningi kakhulu. Ukubambana ke okuqakathekileyo kusetshenzwa kumnam engufisayo ukuthi abone into le esiyenzilele eyenzukele eyama tennis. Ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis, kube izikipa, kube ngamayembe, kube ngama tracksuit, kube ethethwe ngabantu beyayilenda, kube lama shops avuliwe kobulawayo khona bana thengisa into ze merchandise eze highlander. Kuqhatshwe abantu beyayilenda be team abakwaziyo ukuthi ba they are recognizable, ukuthi umuntu angafika uyabona ukuthi lo lo ngusiza khoza, lo lo ngugift lo nga junior, lo nguthabani lo ngivini uzenze sekukhona ngale blessing, but lokho kuthiwa uzenzo moyo lo yibe abantu engadlala wo blessing Gumiso, abantu engadlala labo abantu nxa befika esitolo bajabula ukuthi ngikwayilenda, kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola i-marketing elula kakhulu. Ukubambana
abalandeli beqembu uMasibani ongabatshiyela wona
umbike ngilayo ukuthi kubanjwana abantu babambane ba-build i-Highlanders njenge-Highlander institution eyiyo yona. Ungathola ukuthi mina lokho sengatravele umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungasoze uthole umuntu okobulawa ukuthi kayazi i-Highlander. So ikule brand name ngenjalo, kule mali eningi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona uyathola abantu abaku-diaspora like abantu abeZimbabwe abase-America abase-UK abase Australia ngelanga baspenda more than maybe $10 that bengazimiselanga uyispenda. Can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis onalana weboso, just one person, even bengathenganga bonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world. Imali engenziwa lapha imali eningi kakhulu, iyabiselani imisebenzi eqembini. Bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imisebenzi, abantu abakwa-administration bayathola imisebenzi, even izihlobo imuli zethu esake sadlala lathi labanye besaputele ndaba afido ngoba guess what, siyimule i-1 abangabamba nabantu baspend imali towards i-Highlanders. I-team iyakhula, abantu bathuthuka, they get better empilweni ngemali, because what happens is abantu bayaqhatshana bodwa into ze-Highlanders. I-Highlander phela idinga ukuthi ibe ne-sponsor. Ungambuza to be honest, ingazi sponsor yona yodwa i-Highlander ngokuba le organization ebambeneyo, kube le structure, kube ukuthi okay into ze-Highlander asizenzeni so, i-merchandise ethengiswe so, ama-rights ukuthi ama-game atabuyele ayenziwe so. So yiyo imessage engiyishayo, kuqaliswe ngamathenisano lawo, asikho kuqala kupheleli khonapho. Kuzaba le nto eziningi ezizenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least i-Highlanders i-executive le committee ivulele abantu abafuna ukuncedisa.
Lowo ngumalventini owake wadlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders njalo ohlala eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende woncindezelo oka-Alexander Lukashenko owaseBelarus usulenyanga ezithile uqoqa iziphepheli uzeqisa imingcele yalelo lizwe zisiya emazweni angomakhelwane amathathu akumanyano we-European Union abalisa ele-Poland, ele-Lithuania, lele-Latvia. Eziningi zalezi ziphepheli zibaleke zivela eSyria la kwele Iraq zilesifiso sokuya entshonalanga yezwekazi le-Europe. Amaqembu eziphepheli lezi aphelekezelwa ngamabutho aseBelarus ahlomileyo eqonde emingceleni yamazwe e-European Union esiyafohla ngaphandle komthetho. Kutsho isiphathamandla se-European Union umnumzana Joseph Borrell uqhubeke wathi lokhu kuveza ububi bukahulumende wele-Belarus. ngokuphehla udaba lesiphepheli lolu uhulumende lo uzama ukukhohlisa abantu ngokwenzakalayo kulelo lizwe lapho okwephulwa kwamalungelo oluntu ngezinga elesavisayo. Abahlaziya okwenzakalayo bathi uLukashenko uphehlelo ludaba ngabomo ngenjongo yokuphindisela phezu kwezitsheziso azedeswe yi-European Union lonyaka. Nxa uhulumende lo efuna izitsheziso lezi ziyekethiswe kulamanyathelo acacileyo okumele awathathe abalisa ukutshiyana lokuhlukuluza uzulu, ukukhulula bonke ababotshelwe ezombusazwe njalo ajezise labo abephula amalungelo oluntu, aphinde akhulumisane ngokuqotho labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Inkulumo lezi kumele zikhokhelele ekuqhutshweni kokhetho olukhululekileyo oluzahlolwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma lomphathintambo welePoland obona ngobudlelwano lamanye amazwe kusukwana ezedluleyo unobhala weMelika uSecretary of State uMnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi eleMelika limale lePoland kukho konke lokho okwenziwa nguLukashenko okugoqela ukuhlukuluza iziphepheli. Isikhulumeli sogatsha lweState Department eMelika uNed Price uthe okwenziwa nguhulumende kaLukashenko kuphazamisa ukuhlaliseka, kwehlukanisa abantu njalo kujonge ukukhohlisa abantu ngokwenziwa yiRussia emngceleni walo leUkraine. Uthe uBlinken lomunye wakhe wePoland uMnumzana Rau bakusolile kakhulu ukusetshenziswa kweziphepheli lezi njengodlawu. Bakhuthaze njalo uLukashenko ukuthi alungisise isisusa sezitsheziso esiyikwephulwa kwamalungelo abantu bakwele Belarus lokubahlukumeza. UBlinken unxume ePoland ngokusekela ukuzimela kweleUkraine njengelizwe elipheleleyo. EleMelika, elePoland lamanye amazwe angabangane abambene ekujeziseni eleRussia phezu kokuganga elikwenzayo emazweni angomakhelwane lalo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-afpasi 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.